from the ghetto, I will find myself at the ceiling. Oh, we got a call on the feeling, feeling, I say. Lo mfisane tulani moyo umculo dabuka elwagweru lapha ke ukhuza ethi originale ephuma kudlalati lakhe litsha azale kwatsha ngomnyaka ozayo elithi Native Romance
aka Truth yilelo msebenzi ni Afropop artist based in Joburg ngenza imusic abayibiza ngokuthi Afropop ehlanganisa isiginci samanje namazwi akudala ngicula isintu sethu ngicula imusic yothando mostly.
Lisizwa eqale zomculo ngo-2006 yithi ku-2018 ilole italenta layo laba bukhali okumangalisayo.
So u-2018 ngimbe muhle kakhulu ngoba ngathi ngibe ne-progress ngabeka ngaleyo ndlela. Kunezinto eziningi, kuneminyango eminingi ebivalekile evulekile. Angeke ngithi maybe ngibe nempumelelo kodwa ngithatha amanyathelo ngisiya ekuphumeleleni musical. So ngathi 2018 yeah unjabulise kakhulu.
Kanti ke le ethi originale isile DVD umuntu angazitholela lona ebulenjini internet. Uthi kakatandabuza ukuthi ngo-2019 ngumnyaka wokudla imali yomsebenzi wezandla zakhe.
U-2019 ngikhangele ukuthi uzobe ungumnyaka omkhulu kakhulu and umnyaka omuhle ngoba basically nibanikeza i-album yothando okuyinto esiyidingayo okwamanje njengelizwe lonke jikelele. It's something yokuthi wonke umuntu engayikhwabitha ayijabulele.
Kanti ke ngonhlolanja idlakade lakhe u-Native Romance lizabe selitholakala ezitolo zonke zomculo. Khathesi ke kungena enkundleni u-Esther Simanda ophethe idlakade lothando elisanda kuphekwa elithi khona kunzima. Le ntokazi ezithule isicula mdumo obusaziwa ungowezinsizwa yithi okungapheliyo kuyahlola.
Intombazane ephume emaphasaphasa enkayi ngaphansi kwenduna uChris Madliwa, umculo ngicula uMaskandi, igama engizibiza ngale mculweni intombi yabelungu. Ngikhe ngisebenza lo manager wami uXolani Ndina yensizwa layo. Ngizothanda ukumbonga kakhulu ngoba kungumuntu okhutheleyo kakhulu.
Yena-ke uthi ku-2018 ubezikhumuzela amakhekhe wodwa kwezomculo.
Awu-2018 lobi album iphume ngo-October kodwa bekungumnyaka right wona angiwusoli ngoba ngikwazile ukungena emhlakazweni iJoss FM, ingoma iyadlala eSkies Metro eZimbabwe, eZimbabwe nakhona kuRadio Zimbabwe ihambile nakhona izodlala lapho soon, naseKhulumani FM nakuStudio 7 Voice of America nakhona ngenga interview nakhona.
Yonale-ke ethi khona kunzima isithathekise abanengi okwamagama. Umntombi yabelungu uthi ubhekele impumelelo enkulu ngo-2019.
Kuzoba le ngoma engizomshutela yona i-video next year ethi mantombazane yikani ukungena uthando ngemzimba yenu sibancitheni abafana. Ngawo 2019 ngibona umnyaka ozoba i-best film, uzoba umnyaka omuhle kakhulu ngoba sengizitshelile vele ukuthi imisakazi yonke le yase-South Africa kumele ngingene nakanjani.
Bobabili uThuthu noNtombi yabelungu bathi nyakumutsha muneZimbabwe sohlangana kozayo. Siphuma ke enkundleni ngale ekaNtombi yabelungu ethi mantombazana tshintshani izenzo o-2019. Imelinto 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingubenedictine Shapo. La 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 la
Oh,